ikakhulu insungwane khona ngale lapho okubelo monakalo omkhulu iqiniso abantu abahlela kudla ngoba izindlu zikhukhule amasimu athethwe lapho okwakugcinelwa khona ukudla akusela so sebephonga ukuba ngabantu nje abaningi abakhona babalekile ezintabeni abanye babalekile ezihlahleni siyabonga kodwa uzwe ukuthi kufike uncedo lokuthi bakhitshe lapha abakhona bafake kwezindawo lapha abangagcineka kuhle khona kodwa nje abantu abahlela kudla funakala ukudla funakala ingubo funakala izigqoko funakala ama-tent okuthi bathole lapho abangahlala khona kusadingwa ukuthi kulumisiswe ukuthi kwakhe okuza kwakha khona so uncedo lonke lolu luyafunakala nemithi medicines imithi iyafunakala ngoba sibili umuntu ahlale entabeni umuntu ahlale esihlahleni okwamalanga amabili or so engadli lutho le mikhuhlane iyabanjwa ngayo so kufunakala lemithi yokubana abantu laba belatshe
so nxa sesikhangele khonapho-ke lina njengebandla lenkonzo kaKristu kukhona likwenzayo yini ukuthi lizame ukunceda abantu laba
kakhulu mntakababa okathi sikhuluma nje ibandla le-Methodist Church eZimbabwe velethe laqalisa kuthanya umonakalo uzuzakala ukubuthanisa izindlelezo ezithoyo especially impahla ukudla lemithi bakhangelela ukuthi by encanye kusasa laba kwesihlanu khona ngapho bangabe sebebambindlela sebesiya khona ukuthi abantu bakankulunkulu bayencedakala ngizile njalo omnentshele ukuthi i-AF M labo sebeqesa ukubuthanisa izinto njalo leqembu le-Christian Alliance likhokhelwa ngu-Reverend Hussein Sibanda labo babhili bayaqhuqa izinto ibandla limile liphakeme sibili abanye angabezwa kodwa nginethemba lokuthi ibandla likaKristu seliphakamele phezulu kubona njengedisa
singathi pho impuphu iyatholakala yini njengoba abantu abaningi besidla impuphu liyayithola kumbe ayitholakali
hhayi impuphu ayitholakali baba siyazama sibili impuphu ayitholakali encanye uhulumende angangenela khona izatholakala impuphu